Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 3 Mpalakazi 2020 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abangamathumi amahlanu lanhlanu 55 bahlolwe izolo bobulawayo batholakala vele COVID-19.
It's 185. No, there is no change. We just have a combination of learners and teachers. But the teachers were just four. The rest are learners.
Sebebiselwa emakhaya abantwana beJohn Talaga High School okulabafika phose amakhulu amabili abatholakala ibe lomkhuhlane weCOVID-19.
Isikolo sivuliwe.
Sivuliwe isikolo. We want to debate on something that doesn't exist. We want to debate on something that does not exist. Isikolo sivuliwe.
Izifundi ezingamajumi amahlanu lambili 52 eWard Love leGoromonzi High School zitholakala zilomkhuhlane weCOVID-19. Lokhu kuxokozela eMelika kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wele Zimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi 10,243 asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abalokhu beqiniswa umkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,295 kodwa asebeke balaliswa igciwane leli basila sebezinkulungwane ezifika phose isitshiyangalombili 8,671 ababulewe yi-COVID-19. Lokho bengamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Africa kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Abantu abalomkhuhlane we-COVID-19 labulala inkulungwane ezingamathumi edlula amahlanu 52,490. Emhlabeni onke jikelele sebezigidi ezingamathumi edlula iyisithupha 64.7 million abatholakale bele-COVID-19. Labulala abedlula isigidi phose lengxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kulezigidi phose ezilithumilane 13.9 million abatholakale bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 273,590. Abantwana besikolo seJohn Talaga High School oqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 sebebiselwa emakhaya ikakhulu labo abangabhali imhloliso. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udokotela Munekai Padingani okhokhela isabelo seMathebeleland North utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi isikolo lesi siqale ukubisela abantwana emakhaya ngolwesibili.
It's 185. No, there is no change. We just there's a combination of learners.
Kulabantu abangu 185 abagulayo eJohn Talaga abafundi abangu 181 lababalisi abangu 4 kusukela ngeTuesday abafundi abangabhaliyo imihloliso bengela mkhuhlane bayabuyela emakhaya esikolo kuzasala ababhalayo kuphela behambe bengaqeda ukubhala sebehloliwe ukuthi abala mkhuhlane.
We monitor them after writing, we retest them, and then if they are negative, then they'll go home.
Abalabantwana abasele esikolo lesi bathi kabatshelwa ngokugcweleyo okwenzakala eJohn Talaga High School okulabantwana abafika phose amakhulu amabili i-181 lababalisi abane abalomkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabazali abakhathazekileyo ngumnumzana Elliot Siziba.
So wabesitshela ukuthi abantwana abangamanani exam baza release who are negative. So ba release yokuthanda. So was for exactly about 2-3 days. Now, he is in a non-exam class. So they may expect kabuyanga. So automatically ngicela ukuthi kusho ukuthi umntana u positive ubamba be i covid kube emgcini u form 3 kuyangwara because my son is asthmatic ngaso hlala le covid it could be disaster so benzama ukuthi ngabe ngiya communicate le
umphathi wesikolo seJohn Talak wenqabe ukuphendula umbuzo weStudio 7 esithi umthetho awumvumeli ukuxoxisana lentathe lezindaba kusenjalo abazali abalabantwana eMatopo Mission bathi kuyancomeka okwenziwe isikolo lesi okulabanye abantwana abale COVID-19.
The situation is eMatopo High, it seems it's controllable ngoba uyedwa uyasinika i-update almost every day. Ngagcina kukhulunywa abantwana abayi-19 okuthiwa babanjwe positive. So far angezwa amanye ama-new cases akhona.
Unkosikazi Evidence Dube uthi bayajabula ngendlela umphathi wesikolo abazisa ngayo ngesimo sabantwana. Abazali abaningi bathi uhulumende katshengisi ukukhathazeka ngokwenzakala ezikolo. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo we-Amalgamated Rural Teachers Association koBulawayo, uthi kuyamangalisa ukwenziwa nguhulumende.
Baqali ibhala emhlolisi yabo, khangele ama-cases e-COVID asilamhla bekukhulunywa ngabo 500 siyaphezulu. Nabantwana laba kathesi bangeniswa emaklasini ukuthi babhale, baba kuzo azila zinto ezaneleyo ezokuthi zibavikele e-COVID.
Umphathi Ntambo ukukhitshwa kwembiko, unkosikazi Monica Mutswanga utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende kasoze avale izikolo khangelisisa ukuthi iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID ziyalandelwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuzenjalo abazali lababalisi bathi izikolo kumele zivalwe ngoba kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe bengalungiselelanga umkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo eZimbabwe ezavalwa ngombimbitho ngesikhathi ilizwe libeka iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ziqale ukuvulwa ngamahlandla amathathu, kuqale ngababhala imihloliso kulandela abanye bonke. Inhlolisiso eyenziwe iStudio 7 eHarare namhla iveze ukuba isimo kasimanga kuhle ezikolo ngenxa yokungalungiseleli kwezikolo eziningi ukulwisana lomkhuhlane lo. Abazali esikolweni seBudiriro 5 Primary esenzini weBudiriro bebekhala ngokuthi bayahambisa abantwana esikolo ngoba kungela ngenye indlela besithi kumgceke ukuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwazo okuveza ukungabi khona kwempahla yokuzivikela loba imithe njengama-sanitizers. Unkosikazi Senzeni Mpofu lomntwana ofunda u-grade 5 esikolo lesi uthi isikhathi esiqedwa kwabantwana ezikolo bengenzi lutho senza amathuba abo okuthola lomkhuhlane abe maningi.
Kuqakathekile ukuthi abantwana izikolo zivalwe ngenxa yokuthi khona okokuqala isikhathi sona lesi esikiso siyangena eklasini abantwana babe bethethe 2 hours ukuthi bangene eklasini belokhe besenza sisa-check ama-temperature sisayenza lokulokhu kusanitize izandla siqede lapho bahlala 2 hours beseklasini. After those 2 hours baku-break kuqedwa lapho sebebuyele makha.
Uqhubeke esithi kumele abantwana ababhala imihloliso ka-grade 7, form 4 no-form 6 kube yibo bodwa abavunyelwayo ezikolweni ngoba izikolo zingalungelanga kuba abantwana bebe baningi ababalise balutshwane.
Kulokubhala kwama-grade 7 kulabobhala kwabo-form 4 lokwabo-form 6 amatitsha amaningi abe ngekho eklasini, amanye abe invigilator, amanye vele akhuluma ngendaba ze-strike. Kungcono kuvalwe izikolo kazivalwe.
Umeli weMathebeleni South edayele ephalamende owangena nge-proportional representation unkosazana Sipho Ndlovu Mkoni ngomunye wabalo mcabango ukuthi ngabe izikolo ziyavalwa.
Izikolo mazivalwe kusadingisiswa ukuthi ungayenziwani ukuthi umkhuhlane we-corona ungamemetheki ezikolo.
Unkosikazi Naledi Phiri ongumbalisi emzini weGwazana uthi izikolo kazilamfanele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 okuqalisela vele kusuleni amanzi nje wokugeza izandla.
Uhulumende ngabe iyathatha inyathelo lapha ngemayelana lezikolo ngoba akumanga kuhle sibili. Ama-cases e-COVID-19 aqanza nsuku zonke ezikolo njalo ngananzelela akula safety ekhona eyenziwayo ezikolo la. ababalisa kula ma PPEs abantwana ezwezinye izikolo akula even yoni thermometer nje ukuthi kuthathwe i temperature.
Umphathi ndambo wezemfundo umnumzana Ken Matema uthe izikolo zivuliwe njalo kungazisoze zivalwe.
Isikolo zivuliwe. Zivuliwe isikolo. We want to debate on something that does not exist. We want to debate on something that does not exist. Isikolo zivuliwe.
Inkuthazo yokuvalwa kwezikolo iza ngesikhathi uhulumende ebike ukuba isikolo seGoromonzi le Ward Love High School eMashonaland East zivaliwe ngemva kokuba abantwana abedlula amashumi amahlanu betholakale bele COVID-19. Abanye abantwana abangamashumi amabili lane batholakale belomkhuhlane lo eWard Love ngomvulo. Osokwenze abantu abalomkhuhlane lo esikolo lesi bafika amashumi amane 40 selokhu ezikolo lezi zavulwayo. Kungesifanayo esikolweni sesanyathi Baptist Mission esisizavalwa ngemva kokutholakala kwabantwana abathoba mune munye bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Amakhansilo wonke echitungiza abotshiwe namhla esemhlanganweni oqakathekileyo lapho bekulentathelo ezindaba khona lazo ezibotshiweyo. Ukhansila Dumai Fungai Magatsire utshele umsakazi weStudio 7 esenkambeni yamapolisa eSt Mary's ukuthi kabaziluto ngokubotshwa kwabo. Intathelo ezindaba uFilimon Jambaya uthe kazilutho laye ngokubotshwa kwakhe lo Audrey Galau, uCleopatra Mafumo, uChristine Hlengani kanye lo Elma Sekete. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthe kazilutho ngokwenzakala eChitungwiza. Ababotshiwe laba kubikwa ukuba bazahanjiswa eHarare Central Police Station namhlanje. Inhlanganiso yentathelo zindaba eyemisa Zimbabwe ithi kumele intathelo zindaba ezibotshiweyo zikhululwe ngokujeja. Umongameli Donald Trump kukhanya engani ufuna ukuthi abantwana bakhe baxolele wonke amacala abawenzayo ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Wenza lokhu loba kungaziwa amacala abalakho ukuwetheswa engasuka esikhundleni ngozibandlela. UTrump osanda kwesula wonke amacala etheswa owangumcebisi wakhe wezomvikela umnumzana Michael Flynn kukhanya efisa ukwesula wonke amacala etheswa uDonald Trump Jr., uEric Trump, uIvanka Trump lomkakhe uJared Kushner obe ngumcebisi wakhe eWhite House. UFlynn ucatshangelwa ukuthi waqamba amanga ngesikhathi iFBI labanye abasebenzela uhlangothi lwezemithetho behlolisisa ukwenziwa nguTrump leRussia ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. IRussia icatshangelwa ukuba yancedisa uTrump ukuba angene esikhundleni ngomnyaka lowo. Kodwa uTrump uyakuphika lokhu esithi ngamanga aluhlaza tshoko owamanje kukhanya efisa ukuthi avikele umndeni wakhe. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele azixolele laye ngokusula wonke amacala angabhekana lawo engasuka esikhundleni. Kuthiwa wayengahlawuli kahle umthelo we-tax njalo esephula imithetho kahulumende esenzela ukuhlala isikhathi eside e-ofisini kamongameli. Okwamanje ubhekisa ukuba wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats ukhetho olwenziwa ngolwezi. Abalandela udaba lolu bathi uyethusa ukwenziwa nguTrump. Omunye walombono lo umnumzana Paul Ndlovu odabuka kogodlwayo.
Ama uthi yabheka nje iMelika izinge eyayikulo ngesikhathi nabo Obama up to now iyehlile ngesikhathi kungena uTrump. So I don't think ukuthi uTrump singathi thina kukhona mpela akulethi leyo okungathi kuyancomeka eMelika. Leyo ndaba yakhe leyo ukuthi abantu abamnyama ngathi babhekela phansi. Ngolunye udaba esibona ngazathi iMelika ibingalusebenzisi ngesikhathi kusabo sabanye bo-president. But masongene yena ukhanya ngani abantu abamnyama bahlukumezeke kakhulu. So mina ngendlela engibona ngakhona plus lokho kwamakhothi. Ngibona ngazathi ikhothi yamakhothi aseMelika akafani nalana kithi Zimbabwe. I'm sure lathi kumele sifunde lapho ekubeni ikhothi idale lomthetho kungabalulekile ukuthi ngubani. Yona lenza izinto ngendlela e-straight.
Umnumzana Jabulani Mabheka uyakuncoma kakhulu okwenziwa nguTrump.
UDonald Trump wenza kahle, uyakhombisa ukuthi iAmerika kule demokrasi. Kukhala umuntu okade ezibambili kube nguyokhaliswa ngabantu akade bengazibambanga kule demokrasi.
Kodwa umnumzana Nkosilathi Ndlovu uyakusola kakhulu okwenziwa uTrump.
Into eyenziwa uDonald Trump yikuganga nje umuntu omdala. Akayeke nje adedele umunye. Sefuna ukwenza nje ama-leaders awethu ngapha e-Africa abangafuni ukuphuma. Buka manje uGanda Museveni bale minyaka emingaki, umgabi uzowakhitshwa, sekhitshwa yibo laba abangani bakho mnangako. So yini ufundisani wenza ukuthi i-Africa continue ngokubusa ngalo udlame lolu ukuthi umuntu efuna ukubusa azafele esikhundleni. Ekubeni i-America yizwe esilithembileyo ukuthi ngayile lisiza ukuzama ukukontrola laba abantu abangama-dictatorship.
Umnumzana Mkhula Ncube uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Donald Trump ngokubona kwami naye umnumzana okuhlubekile lapha. Kanti opposition party ngakurobha njani, ingakucwila njani ekhetheni kungokhethile. Yena mhlawumbe yena nguye ezama ukugcila wehluleka.
Wayengumseleli kamongameli uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump elokhu engavumi ukuthi wanqotshwa kukhetho olusanda kwenziwa. Ulife Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belo COVID-19. Umkhankaso wokuvimba udlame lokuhlukumezana kobabili we-16 days of activism against gender-based violence kanye lokwenzakala kule Melika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosazana Ivanka Trump, indodakazi kamongameli Donald Trump, ngolwesibili imiswe emthethwandaba obekuhlolisiswa okwenziwa yi-58 Presidential Inaugural Committee okuthiwa yaphambanisa enye imali okumele isetshenziswe ukugcoba uTrump ukuba ngumongameli ngozibandlela ngomnyaka ka-2016. Uhlangothi olubona ngokuthengiselana lokuthuthukisa iminotho yamazwe omhlaba wonke jikelele ole-United Nations Conference on Trade and Development luthi abantu abasemazweni afika phose ama-25 athuthukayo asephose abhidlizwa yikumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le ithi baningi kakhulu abantu emazweni la asebephila nzima njalo isimo sabo siza kuba sibi ngokuhamba kwesikhathi nxa kungathathwanga amanyathelo okufanele kuyenziwe ngawo uze inotho yawo ithuthuke. Kulabantu abathi amabandla aphikisayo eZimbabwe ikakhulu amacele eMDC ayalwisana okumangalisayo kulokuthi athwalise nzima uhulumende oyehluleka ukuvimba ngemfanelo ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukuvuselela umnotho obhidlikayo, ukuzisisa ngezivumelwano ezenziwa lilizwe lamanye anjengeChina, eleBelarus, leRussia lamanye. Abachothoza amabandla aphikisayo bathi alwisana sonke isikhathi kulokuthi athwalise nzima uhulumende okanye esenza santando. Amacala e-MDC lokhu ethobelene kulandela isinqumo somthethwandaba esabeka ibandla leli ezandleni zikankosazana Dokozani Kuphe, kwathi umnumzana Nelson Chamisa wasala ebambe owangaphansi. Amabandla anjengezaphu leMthwakazi Republic Party lamanye kukhanya esabalele loba nje ake ethukanele uhulumende kwesinye isikhathi. Kumele amabandla aphikisayo enzeni ukuze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze kahle. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali owebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
Qhamukile phakathi okutshengisela ukuthi bakhona within opposition ababuya bezimvu kodwa bezimpisi. So bakhona abangabe sebengenwe phakathi kwabo iZANU-PF, bakhona abanye vele abavele kade besebenza leZANU-PF even yena uTsvangirai esesekhona. So what you see ku opposition ubona akulo idemocracy yakhona umele sibambe i-government ama-checks and balances ayikho ku-opposition. So i-opposition kufuze ukuthi ihlangane isebenze ndawonye
Ye, babu Swanda, uyamuzwa lapha ke ubaba uNdibali uyakhuluma lapha ke ukuthi opposition imakamkamu abanye sebeginyiwe lina lana kukhanda ukuthi lenzani. Kuyini elikwenzayo ukuthi liveze ukuthi liyasebenza sibili?
Ilizwe leZimbabwe akalila hulumende osemthethweni ongaqondiswa kumbe ongaxwayiswa, ufana lokuthi uhambe ejele ufike wena uthi ufuna ukuxwayisa umuntu osejele ukuthi angenza njani ukuthi aphile njengomuntu ophandle kade hayi usejele. Uyisaphulamthetho. Siyakwazi ukuthi ibandla lezanu lathatha umbuso ngodlame, selikwenze kwaba kaningi lokhu. Siyakwazi njalo ukuthi leli bandla litshintsha umthetho, ayisolo esiwaziyo umthetho kwelezanu lokho abakufunayo nje kuphela. Ngakho khonokho kwenza ukuthi lanxa usebenza labo kufanele usebenze usazi ukuthi usebenza labantu abangasoze balandela umthetho njalo awazi ukuthi bazawenzani.
Ye, kodwa siyabona-ke babu Sibanda ukuthi khona okuhluphayo onjengokuthi kulamadili lawo enziwe eChina, kulokuthi uhulumende awukhanye izikolo kathesi, abantwana abaningi babanjwe i-COVID-19. So i-opposition wazani ichatheme nje akukhanda ukuthi ngiyabuya kuwe khonapho Ndibali. Ubona njani khonokho-ke amafitshane khonapho ba?
Laba bantu kade bebusa for 20 years MDC, kade ibusa ama-local authorities. I-corruption esiyibona kuma-local authorities, kathesi bakhona abanye babo abasemajele abahamba emakhothi. I-evidence ikhona, ikhanye ngani kule compelling evidence ukuthi ama-corrupt activities have happened under i-MDC. So abantu laba futhi bake baba ku-government of national unity, bayehluleka ukuthi intsha even i-reform A1 besebenza lezanu PF, base bekhangelele izimota. Siyacabanga futhi ukuthi ubaba uChamisa nguye wathi ama-MPs labo bani bandla ama-minister kumele bethengelwe ama-Benz. Asikukhohlwa khonoko baba Sibanda. Kufuze sibe ukuze i-opposition ikwanise ukuthi ibe le-moral authority, kufuze ikhulume iqiniso and kufuze nxa kule problem idile layo.
Babu Sibanda, uyamuzwa khonapho uyakhuluma ubaba uNdibali. So ngamafutshane sibili u-react to khonoko akukutshoyo, ikakhulu khonoko ukuthi siyabona ezikolo ukuthi kumenjani, ukuthi ngayo opposition kathesi ngabatshaya itshoyitshoyo emgwaqweni lapha bekhuluma ukuthi hayi bantu ezikolo zivalwe kumbe kwenziwe lokhu nalokhu, kodwa alizwakali.
Baba Dube, ngeke ngichiye ukuthi ngiphendule amanye ama-accusations ambalwa amqoka njalo enziwe ngebandla le-MDC ngubaba uNdibali. Othi ngithi mina okokuqala, inhliziyo yami isukube buhlungu kakhulu xa ngisizwa isiphathamandla njalo esiqeqeshe kahle esinjengobaba uNdibali ekhanye ngumuntu ongazwisisiyo ukuthi izanu okwenze yasibusa kweminyaka esifike esidlula amachumi amane, yikho lokhu ukuthi izanu isuka isinike thina esingakuthi ngesilungu isigqoko samabala, bese sigijima sithone sigijima sikhangela amabala lawa sithi hayi lokhu yikho okubukekayo. Kukanti yona yenza into ezimqoka babandiba nozulu weZimbabwe. I-MDC kayikaze ibe ku-government, yaba ku-government of national unity ebikhokhelwa izanu ngumgadi.
Ayisilo qiniso ukuthi abazake bebuse, and xa kuyikuthi abalamandla okubusa ama-local authorities kumbe ama-ministries, manje bahlaleleni kuzulu weZimbabwe ebaholisa imali bele access to ama-facilities such as ama-ministry vehicles, ama-council vehicles, bahlaleleni, kutsho ukuthi bahlalele izikhwama zabo. Why behlezi bekwazi ukuthi bona ababusi? Bahlaleleni, mabephume e-parliament kade behlaleleni xa bekwazi ukuthi akulanto abayenzayo. Mabephume phela.
Kungaba into enkulu embi kakhulu nxa kungathiwa siyalahla imbeleko ngoba sifelwe. Labadala bavele batho phambilini akulahlwa imbeleko ngokufelwa. Ngeke sithi thina sekufanele sihlale phansi sibukele izano, sizala lokhu sizama njalo sisilwa ngoba ilizwe leli ngelethu. Akusokuthi sikhuluma ngabantu elingabaqondisa, okuseleyo okukhona okunye yikuthi uzwekazi weZimbabwe kumbe ngowe-MDC kumbe ngobani sokufanele kubanjwane, kulungiswe kwelukwe ilizwe lethu sisukela phansi.
Lapha lizwe uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTC Alliance lomnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe bexoxa le-Studio 7. Abogatsha lwezokulima bathi abalimi bemadolobheni labo sokumele bathole usizo lwenhlanyelo lemfundiso ngaphansi kohlelo lwabo lwe-Intwasa ukuze eleZimbabwe limelane lohlupho lwendlala. Abalima ngokuthelezela amasimu asukela ku-5 hectares kusiya phezulu bazatholiswa lolu sizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture bencediswa libhanga le-Commercial Bank of Zimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labalimi libikwa selaqeda ukugebha amagodi kaGatshompo kuthi abanye lokhe bephakathi kwawo lumsebenzi. Labo asebaqeda abanye babo bathi sebelutholile usizo lwenhlanyelo lomvundiso kuhulumende ngaphansi kohlelo lwe-Intwasa lokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 oluqale ngabalimi bemaphandleni. Umqondisi wohlangothi lwabalimisi eMathebeleland North leBulawayo umnumzana Dumisani Mbiwanyoni uthi uhulumende uyaqhubeka ngohlelo lwakhe olwe-Intwasa emaphandleni lemadolobheni.
Uhlelo lolu besiluqalise sikhangele abalimi bemaphandleni kuphela, kodwa uhulumende senanzelele ukuthi emadolobheni imisebenzi imlutshwana, imuli eziningi ziphumile ziyaziphume ngesikhathi izulu lisina zilime umganga wonke lo. Ngakho lo uhulumende laye uthi hayi asincedisana neni abazagebha amagodi. Uhulumende uzabapha inhlanyelo lomfundiso wokufakala kulawo magodi ukuze isivuno esiphuma lapho sibe isivuno esiphezulu. Tekulimeni kwethu asilimeni emadolobheni endaweni ezivunyelweyo.
Unyoni uqhubekele phambili ethi abalimi abalima ukuthelezela labo bayatholiswa usizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture besebenzelana lebhanga le-CBZ. Ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liya thembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo esikhuphulwe ngesilinganiso esikhulu kakhulu lonyaka. Umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uthi wonje abalala mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathola nzima kulo umnyaka sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini. Kusithi ukuthi gabalayo imali esesikhwameni esingathi thina imali ebeyiweyo ngemva kokuthengisa umnyaka odlulileyo.
Ukhansila kaWard 16 elubhode ewange umnumzana Cosmas Makiposa uthi sebeyitholile inhlanyelo.
Inhlanyelo siphiwe le-fertilizer sikuphiwe.
Lobanje lolu hlelo luphazamiswa ikuqhamuka kobhubhano lwe-COVID-19 osokubangele ukuba abalimi bathathe isikhathi ukuthola usizo ebhanga bethi sebesiyathenga inhlanyelo lomvundiso kumavinkili awempahla zokulimisa. Kuminyaka emibili emithathu endluleyo ilizwe belibhekane lendlala embi ngoba izulu belingani kuhle okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingena madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 yikho sebehle bekhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola emelika umgodla wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane awukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane ayiwo akhuthazwa ukuthi alinywe emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sengakehlukana sihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Abantu abangamathumi amahlanu lanhlanu bahlolwe izolo kobulawayo batholakala ele-COVID-19. Sebebiselwa emakhaya abantwana eJohn Talaga High School okunabafika phose amakhulu amabili abalomkhuhlane we-COVID-19. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.